I-Vodacom leyo ngeyabantu kayisiyo private limited. Mhlawumbe ungabe uzethatha ibizo lami kimi ngithi kulase ngithi ngicela ukubona ukuthi kubhale ngapho kusufika mfuni ngebizo lakho. Kanti abantu khonapho-ke kuthi ukuthi ngezindlela-ke nxa sikhuluma ngokuthi i-judiciary capture by a system, yikho sikhuluma ngabo ukuthi abantu abaliya-captured by a system. Ungabona sokusuka nokufihlelana i-public document okufanele ivele ku-public institution enjengezekhi. Futhi ukuthi sikhona isimenemene esifihlakeleyo esesisenziwa yilabo ababusayo besebenzisa inkundla yenkantolo isegcekeni lapho ukuthi-ke kukhona okufihlakeleyo. Kwakudingeki ukuthi uhulumende ancedisane lomthethwandaba ukuthi bafihlele abantu i-voter roll ngoba ngeyabo ilamabizo abo akunasizathu sokuthi bangayifihlela.
Nanso baba uGawule, kuthiwa ifihlelwani i-electronic voters roll?
Ngiyamuzwa ubaba uBhebhe, ngiyamuzwa umzukulu wami uyakhuluma sibili loud and clear. But okukhona ukuthi mina ngizatshiyana naye kaminyani ukuthi mina isinqumo lesesethulwe i-High Court. Ngivumelane le-High Court ukuthi i-High Court nayinquma isinqumo. Kuthiwa ngukuthi oBhebhe basuka bethi i-High Court inganquma isinqumo bona akade bethume umuntu wabo omunye ukuthi hayi kuhamba uyephikisa. Ngoba nalo MP kazenzelanga wathunywa yiphathi yakhe naleyo ukuthi ehambe ephikisa khonokho. Ngokunjalo-ke oBhebhe ngase kufike ebabeni leyo impumela yakho lingaphuma ingasabasuphisi. Basi ngikhuluma ngokuthi labana bakhethiwe banjani kodwa ingaphuma inhle ivumelana nabo. Babe bevuma sile ukuthi into leyo basuthiseka ngayo. Ngiyajana kakhulu ukuthi ngathi senze izinto ngaleyo indlela. Singasavikeli izinto sibona ukuthi kulokunye kungenzakala okungavikelwa. Sikubalekile kulokhu into ezisegcekeni eziya izigilamkhuba. Siyazazi izigilamkhuba lezi ezibalekelwa yiyo izekhi ukuthi zingathi zithathe ithwane lelo lokuthi zingene ziyenze into ezimbi kakhulu izigilamkhuba lezi. Kube nokuganga okuningi kakhulu. Sokumele kuvikele ukuganga khonokho. Khonokho kade siyothethweni kwabo kuningi abafuna ukukwenza, bafuna ukumanipulata yilo ukuze ni-voters roll ngendlela ethile beyenza izinto zabo zokuganga.
Uyakhuluma ubaba uGawule baba Bhebhe.
Ngizakutshela into eqakathekileyo entukanele eyenza ukuthi izami lale ukuthi ikhiphe i-voter roll. Ngizayitshela abalaleli ukuthi babeyazi besukisela namhlanje ukuthi izami yale lani ikhiphe i-voter roll. Okokuqala, nxa kuqabula abantu abarejistered abangu-5.8 million. Abanye bakhona bona bana abakhona phana ku-5.8 million ngabantu asebafayo nabantu abanekhelizeli yaba ku-diaspora. Benzela ukuthi singakuboni thina khonoko bese sinqade kuya ku-election bese besebenzisa wona lawo amabizo ukuriga i-election. Sikhangele lo nyaka bangaze balula i-voter roll sizababamba kuphela. Ngokokusalayo kufanele ukuthi abantu baphume ngobuningi bayevota. Sifuna i-voter roll ukuthi sitshengise wonke umuntu kube sobala ukuthi khangelani ubani wafa isikhathi sakhe uyamazi, khangela ubani kakho lapho usedaspora uyamazi. Into ezinjalo yizo kade sizivulela i-voter roll but kungasenani bangaze balelayo akula. For instance, you are watching until I mean. Nxa i-document ungayifaka ku-word uyinike umuntu uyakwanisa ukuyithinta lokho okubhaliweyo kodwa ungayifaka ku-P D F uyinike umuntu basakwanisa ukuthi into okubhaliweyo. So kuyafanana le-electronic layo iyakhiwa ukuthi ingavuleki. So ngamanga la kakhulunywa izami ukuthi bona bathi bona kuthiwa kulo muntu ozamanipulate i-voter roll. Nxa sidlala igame singabantu abadlalayo akula enye club esifiselwa imithetho yebhola kube lenye club enike imithetho yebhola. Khathesi zithi siyakwazi izami ithethi inayo le-electronic kodwa thina siyakhompyutha kabafuni nayo.
Akula kuhlakanipha phakathi yini baba Gawule ukuthi i-voters roll iphiwe abancintisayo abe-CCC lana bezano abezaphu wonke amabandla ivezele uZulu ukuze ayihlaziye umuntu wonke oncintisayo abone ukuthi hayi ngempela konke kuhamba kuhle.
Khonokho Nkomo kuyizinto ezikhangelwayo zonke kodwa phela i-red ivele njengoye eyiyo ekhangela ezokhetho ibambe ukhetho le-voters roll imele ibe yiyo futhi zek eyivikelayo. Ngoba into engithanda ukuthi ngitsho eliqiniso elibuhlungu yikuthi khonapho sikukhulumayo yikuthi kulezigani ezisuka zithathe ithwale lelo ziyenze ukuganga kwazo zinaba siya phambili. Kodwa-ke okukhona yilokho yikuthi abantu bonke abarejistileyo ukuvota ithiwa lokuvota baba nalo nako kuthiwa ngobhebhe ukuthi abafileyo bayatholakala kuvota akuswelakali khonoko bakhona abazakufa vele ivota ukhetho lungakafiki abarejistileyo sibe bakhona abasaze nevote umuntu ofileka vote umuntu ofileka zaka vote ezimbabwe yesithi mina le khona insebenzisayo umuntu ofile ufile ka vote vele angizange ngihlangane la umuntu ukuthi umuntu ofile ukuthi uyavota uvota njani umuntu ofile lani ID yakhe yabe isithini umuntu abejali ID yethi umuntu ofileyo ebese uyavota ngayo ID yomuntu ofileyo akutholakali lokho into ezingenzakaliyo lezi akukho but kulokhu kumanipulata kwelokhu zena abakufuna ukukwenza bona abantu abayiwo abakufuqayo